sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuLwezi 2024 ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhetho lwemelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokuba noTrump eseluzile laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa.
Sebelungiselela ukugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesibili emelika, kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo.
Ukhetho lwemelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokuba noTrump eseluzile laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa.
Kodwa kulabanye abathi akula kuqilibezela kukhetho lolu njengalokho okukhulunywa libandla lama-Republicans. Kusigaba semaphandleni namhla sixoxa ngezifundo ze-heritage based curriculum ezikhathaza abazali lezicamfundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebelungiselela ukugqiba umkhankaso wokhetho oluqhutshwa ngolwesibili emelika, kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats lwayengumongameli umnumzana Donald Trump bathi sebekhankase okwamagama, ngakho-ke sebelungiselela ukubona okuza kwenzakala ngosuku lokhetho. Okwamanje abakubandla lama-Republicans bathi kulokhu kuqilibezela kukhetho lolu, kodwa abakubandla lama-Democrats bathi lokhu yikho xathu okwenziwa nguTrump ngesikhathi sokhetho ukwenzela ukuba engemukeli impumela yoyalo enganqotshwa. Bakubona njani abantu beZimbabwe okwenzakala kule Melika ngesikhathi sokhetho? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Greta Sibanda, umsekeli kaTrump.
Ukhetho lwemelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokuba noTrump eseluzile laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa. Ezinye izinto engizinanzelayo ukuthi khona kutshutshe iAmerika vele laye futhi sifuna ukuba njengento yeZimbabwe nale ukuthi abantu bangathi hayi lapha sibonanga kuhle baliswe babe sebedingelwa amacala amaningi kakhulu. Yikho engunanzelayo ukuthi mbona ukuthi ukhetho lwemelika lungathi solufuna ukufana lolweZimbabwe, lapha abantu abangavunyelwa khona ukuthi bakhulume lokho abakubonayo. Ungathi uyakhuluma lokho okubonayo usudingelwa amacala amaningi kakhulu, okuyinto eyenzakala nalapha eZimbabwe kakhulu ukuthi khona ungathi uthi wena uyathengana hayi lapha kangizwisisi kahle ubususiba ngumuntu omubi, okuyinto embi kakhulu leyo. Kodwa-ke hhayi luba kunjalo nje kodwa lwemeli kukhetho lube lungathi luba nganelo, ngoba hhayi asiboni ukucatshiswa nje kwabantu. Loba nje kathe sikuBiden sikubonile ukuthi uBiden kazangabe lesibindi usebenzise kanye yona lindlela esetshenziswa e-Afrika, eyinto embi kakhulu leyo ukuthi abantu bangavunyelwa ukuthi bakhulume abakubonayo. Into embi kakhulu leyo.
Ye, siyakhumbula-ke Baba Sibanda, umnumzana Donald Trump wahambisa indaba zakhe emthethwandaba. Imthethwandaba yonke singathi yathi akula daba lapha, akula nto akhuluma ngayo. So ke khonokho insolo yakhe, so ngani uyaphonga ukubanda nje le nkuni ezibolileyo abasehlanganisa lo mnyaba onganovuthiwe. So ke khonokho-ke ayisikokuhlupha yini?
Into leyo yinto ehluphayo kakhulu, kodwa ntshona kuyafanana lakhona ukuthi lapha kade sochamisa bathi khona bona hayi lapha ukuhambanga kuhle, kodwa amakhotha afika athi hayi uvele lapha ngitshele kuhambe kuhle. So uTrump la uyatsho ukuthi khona hayi amakhothi la a-captured lawo akazi ukuthi khona kwini osokusenzakala nje kathesi kudemokrasi yemelika, but isikhathi sonke lesi ube ukhanya ukuthi kathi kwini okwenzakalayo. But lapha kuTrump la mina ikakhulukazi kukhetho oludlulileyo imelika kimi inyanyisile kakhulu, ikakhulukazi uBiden, ukuthi uBiden lamakhothi akhe babe ngabantu abafuna ukuma bathi uTrump kakhulumi lutho bachithe amacala akhe. Uyabona, yiyo kanye into eyenzakala la kathesi nxa sikhuluma nge-captured judiciary. Uyayibona indaba ekhona nawo manje.
Kodwa manje ukhanya ngazani abantu abasemthethwandaba kuSupreme Court bavele ngabakaTrump abaningi bangikhona, kodwa labo bathi kodwa lokho akuphanyekayo kayisikho khonapho-ke ungathini?
Yeah, mina angalo ukuthi khona ama ngoba ama course anti vele iwa bathi khona iwo awukucina abantu bokucina abazakhuluma abantu final decision but eqinisweni kathesi kimi khona ukuthi khona ngaba ka Trump kuyangimangalisa lam lokho kuyangethusa ukuthi bangaba ngaba ka Trump kumbe indlela yokugcona kuphela u Trump la ukuthi no Trump laba ngabantu bakho labo elizwana nayo kodwa mina nxa sithi ngiyabona mbonani u Biden kaphathanga kuhle indaba into lesiyayibona iyenzakala la se South Africa kathesi kuyalandelwa abantu nxa usuphuma esihlalweni usuqalisa ukulandelwa ngamacala la kuthiwe ulalela icala which is not good kimi mina nxa ngisithi ngiyawukhangela ngiqathanisa le democracy esemelika ukuthi hayi no umuntu nxa wadlula kungela macala lawo kathi kuyini okwenza ukuthi kathi esiliqala ukukhuluma ngawo ngoba amanye amacala akhona ngamacala okuthiwa ayenziwa before yangabi la ngupresident lo Trump but kathi sevuswa avuswa ngalipi
lo ngumnunzana Greta Sibanda umsekeli kwayengumongameli weMelika umnunzana Donald Trump sixoxe laye ekobulawayo sixoxe njalo lo mnunzana Fortune Mlalazi othakazelela ibandla lamademocrats
uma siqathanisa ukhetho lwaseAmerica lolweZimbabwe kulo mehluko omkhulu kakhulu kwesinye isikhathi kugcina kuzwisa usizi nxa sisibala ama-elections. Thina uma sibala ama-elections kule violence, kulokwethuselana, kulokufa lokufa abantu bayafa. Sibone izingatsha zikahulumende or ama-state institutions esetshenziswa libandla elibusayo. Okwehlukane kakhulu le-America. I-America bazithi bangama-champions e-democracy ngezinye indlela bayazama ukuba nabantu babe free. Ngesikhathi se-campaign, ngesikhathi sokhetho, le after isikhathi sokhetho, okungenzakaliyo elizweni laseZimbabwe. Njalo uma siqathanisa indlela ama-votes ahandlwa ngayo e-America, uyachuza ukubana ufuna ukuposta eyakho i-vote or ufuna uhambe e-polling station. I-process yangkhona imgceke njengempaba ngembuzi, ngethemba uSibanda uyakwazi lokho. Kuyinto basegcekeni lanxa abanye bangakhala of course ukhetho olunye ngalunye ukhona ozakhala athi uqiliwe lanxa engaqili umuntu kulula ukubana kutholakale ngoba kulama stages akhona wonke ama stages okhetho lwe-America are transparent
kodwa ke umnumzana Trump labanye bathi kukhona ukuthi amanzi amnyama lapho ungakuthatha njani khona
mina ngicabangela ukuthi okwenza bakhale njalo yobesaba ukudliwa nxa uvele usubona ukuthi insoro kayisahambi ngendlela yakho uyahluqale ukukhala ngokuthi sengitshontshelwe lanxa ukutshontsha kukhona kunzima ngoba into yonke i-transparent ukukhala kukatrump kwehlukile lokukhala kwabasezimbabwe lokukhala kwabochamisa ukuthi sesitshontshelwe ngoba okwabochamisa eZimbabwe kuya kusegcekeni ukuthi umuntu lapho utshontshelwe inyona sabona ama polling station maybe ngu 4 kulama results afanayo abakuthi identical results same number of ama spoiled ballots same number of ama number opposition lawa ruling party ephezulu kona so okweZimbabwe kuyanyanyisa okwangale yebo kungaba lama discrepancies especially nxa uhandla ama millions and millions of ama votes yebo akusoze kuswelakala ongakhala
singathi ke leZimbabwe lingafundani ngokhetho lweMelika
kufanele nje sifunde into eyodwa ukuthi abantu kabakhululeka lokhuyana okwalelwa ngoJoshua Nkomo ukubana abantu kabahambe bayezivotela one man one vote kungaze kwaba lenkinga nje
Baba Mlalazi, ungathini ngakhona ukuphanyekwa ngumnumzana Donald Trump emthethandaba? Yafika khona ngale bethi hayi akulalutho la. Kambe kungabe kukhona ungani akuhambe kuhle?
Kulo bungozi obuthile ukuthi sithi thina uma icala selikudlile emthethandaba, ususithi ijudiciary i-captured. Kusinonymous nabantu abanjengabo Trump labanye amahlongandlebe in general lokhu kangizame kubalekela ukuba captured kwejudiciary kodwa ngithi mina abadala ngitsho lasesindebeleni babethi icala kaliboli ungenza icala ungangena kuba umongameli ubusungena kuba umongameli uenjoy immunity ngizwana uphuma icala lakho kufanele kulandele lokhu kuba isifundo kubathungameli abanjengalabo abaseZimbabwe ukuthi ngolunye usuku ingalo ende eyomthetho izabafinyelela. Akula muntu okuthiwa uwabhava umthetho, wonke umuntu nje. And then ukuba sekuba namakhesi lawa adelethwa nguTrump awe ama-electoral petitions. Umthetho wandaba wase-America kungumthetho wandaba ophezulu kakhulu, njalo lamajaji acubungulwa outside i-court ngezinqumo ababezenze. So sabona ama-cases amaningi echithwa ngumthetho wandaba. Kuzoba nama-cases akhe u-Donald Trump amacala ayenza engu-president anjengalawa efeloni agcina ewa-convict. Okutsho ukuthi ungafuna ukuabuse i-power ungu-president, mzwana uphuma kuzamele ulandelwe ukuze ube accountable. Ukhumbule i-principle ye-justice yokuthi you are innocent until proven guilty by a competent court. Okutsho ukuthi akula muntu ofala esabe ukuya e-court. Wonke umuntu ufala belanga lakhe e-court ayezigeza uma engelacala. So abantu anjabo Donald Trump abangafuni ukuba accountable, abacabanga ukuthi bona ngenxa yemali yabo akufanele babuze imibuzo ngoba bakhulu. Kufanele kugcine ende kube isifundo ngitsho la kuma African leaders, especially ehlangothini langakithi, ukubana ngolunye usuku hayi zizakhala.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ibandla lama Democrats obexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela umsheshwe,
lamlela namba bafube mbula.
Weze maphandleni abazali babafundi esabelweni semathoreni North bathi bakhala ngendlela yokufundisa entsha yesiko ethulwe nguhulumende i-heritage based curriculum, abathi ingwalo zayo azilotshwanga ngolimi lweminye imihlobo okuluqondileyo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Namakawu Mobita ohlala eVictoria Falls uthi heritage based curriculum le anduba iphumeleliswe kubafundi kwakufuze ukuba aluba kwaxoxisana lezikhwicamfundo labanye abalolwazi ngezamasiko kanye lolimi lwezinye indimi.
Igxile kakhulu kuma cultures angekho emathebheleleni okwenza ukuthi imibuzo o ama-homework aphiwa ngabantwana kube nzima ukuthi siwaphendule. Njalo le ngwalo ezisebenzisa ngabantwana, especially ingwalo zolimi lwesiNdebele, azibhalwa ngabalobi abemathebheleleni.
Umnumzana Nkanyiso Moyo laye uthi ingwalo lezi kazilotshwe ngabantu abalolwazi lwendimi olujiyileyo.
Kuyangazijabulisi kuze abantwana yezwa ukuthi hayi into le ebhaliweyo lapha ayizwisiseki. Ukathi umntwana ekubalele so wena ungaboni lapho obhale khona yathi ingxa umntwana wakho nguye odala, kanti ubala into ebhalwe ngendlela engaqondanga.
Lokhu kukhathazeka kulandela umhlangano oqitshwe ekuqaleni kweviki le wabaphathi bezikolo emfundweni ephansi abathe gwaqa eVictoria Falls ukuzocubungula iheritage based curriculum eyasungulwa ngenyanga kaNkwenkwezi lokukhangelelwe nguhulumende kubaphathi bezikolo ehlelweni lolu. Umnumzana Akuneni Maphosa, umongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, uthi ziningi indingeko uhulumende zeyazifeze ukubalela iholo ukuze i-curriculum le ibe lempumela enhle.
Okwakuqala kumele umphathisikolo we-primary akhuliswe afakwe endaweni yakhe efaneleyo. Okungangathi ukukhulisa kwakhe kumele kukhulise isikhundla sakhe njengomphathisikolo, ahlonitshwe abe ngumphathisikolo kwayizolo ohloniphekayo esigabeni, ebantwaneni nasezakhamizini lapho asebenzela khona.
UMaphosa uthi kwi-heritage based curriculum uhulumende kufuze abeke eceleni imali ethe xaxa kwezemfundo ukuze kutholakale ingwalo, abafundisayo izakhiwo lokunye.
Okwakuqala sikhangele nje ukuthi kumele ababalisi bafundiswe, bangene kuma-trainings lama-workshops, bakuzwisise ukuthi i-heritage based curriculum le ichoni, imele iphathwe njani, imele ifundise njani. Kuloko kuqhakathekile asimelanga siphonge ukucabangela nje ukuthi ababalizi ngobabe bahamba emakolitini bafunda indlela zokufundisa bayakwazi ukuthi lokho bamele bakuphathe njani.
Emhlanganweni lo umnomzana Richard Moyo ohola isabelo semathepheleleni North enhlelweni zikahulumende utshele abaphathi ukuba uhlelo lwemfundo lelubalulekile. Amazwi akhe ethulwe ngobe libamba lakhe umnomzana Thapera Mugoria.
NjengeZimbabwe abantwana kumele bazi imvelaphi yethu ukuze bayilondoloze kusasa. Ngikhuthaza lonke ukuba libafundise ngokupheleleyo uhlelo lolu.
I-heritage based curriculum le yethulwe ngemva kokusolwa kwe-continuous assessment learning activities khala ngenyanga kaNhlolanja kulandela ukusola kwabazali ukuba ingumlandi kubafundi kibo kanye lababalisi. NginguNokuthaba Dlamini we-Studio 7 ngise Victoria Falls.
Okwamanje sike sizo okwethulwe nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje sixoxa lo nkosazana Victrice Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezim imbokodo ekwele South Africa yona esanda ukuphathisa abantwana eZimbabwe ngempahla ezithile zokusebenzisa.
Inhlanganiso yakho yayisithe izaphathisa labo abakwele South Africa selibuyele njalo kunhlelo zokuphathisa abasekhaya.
Lapha abantu abangasuka seZimbabwe noma bengasuka South Africa noma ngasemagama obuyayo Kula manje njalo amantombazane lawa phathisayo njalo lahamba lemkhosini wenkosi umzilikazi ungathi fahla fahla ngakho ngamafeature
sina njengabo mama sizathi si kakhulu la isakha sika kodwa sizela kakhulu kwamthakazi singabantu bakwamthakazi ukugubha ukugubha wenkosi umzilikazi ubona unjenge uyingxenye yethu bathi kumele sibe yingxenye yawo labantwana abantombazana asakhula amancane lawo esiwabhekileyo abekwazi ukuthi ukhona umgubho wenkosi umzilikazi abekwazi uyingxenye yamasiko uyingxenye lobuyithi ke njengoesikhandlesi sibonakale sisengomzilikazi day into esiyenza minyaka yonke into esizaqhubeka siyenza silenhlelo ezikhona njengokuthi kahleki ngodisemba kuyazi ukuthi kumele siyahamba siye esikolo siyenikeza ama-sanitary pads sizoya esilobela umali secondary school yenkayi ombane secondary school sizabe si-updata nje ukuthi iy'nhlelo zakhona zihamba kanjani ngiyalesikhathi
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezim imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu usithandekile mhlanga ungadinelwa kusasa soke isikhathi sohlelo liphuma lendaba litshone lendaba
langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba
yikudibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngontungamili nkomo Namhlanje sixoxa ngokwanda kwamacala okubulala elizweni. Phose nsuku zonke amapolisa ethula imbiko yokubulalana kwabantu ngezizathu ezichiyeneyo. Abanye ngabafela etshwaleni ngokugwazwa kuthi abanye ngabaganyulwa ngitsho langabantu ababo. Ukuhlaziya loludaba sixoxa nomfundisi uSenisibanda.
Udaba lokubulawa kwabantu singaluthi nxa siluxhuma mbona mina kubuyela ukuthini abantu abaningi sebezama ukuthi babalekele udubo ngokuyanatha utshwala kumbe ngokuthatha izinto ezidakayo ezenza abantu abaningi begcine bengasakwazi abanye ingqondo zabo zize ziphambane njalo siyananzelela ukuthi sokube le ndaba eziningi zabantu abalwa ezindlini esingathi ngesilungu ama-domestic violence ukuchaka kwabobaba labomama ukudilika kwemitshato lokhu kusenziwa izinto eziningi ukuwa komnotho kukhanya njalo lokungathembeki sokwanda ngakho ukulwa okwenzakala ezindlini okunye kuba lokuthi lobuhlungu bokuthi kugcina omunye umuntu selahlekelwa impilo yakhe njalo siyananzelela laba abathatha izimbanje kumbe okunye okuchiphileyo kodwa okudakayo kakhulu kwenza ukuthi umuntu lapho abalwa khona umuntu akwanisa ukuthi agcine ebulala omunye
Laba othola umuntu egamule umzali wakhe wambulala kuyabe kuhamba njani enqondweni mfundisi
okunye ubugebengu bebe sobukhona sokusiba khona lokuphambana kwengqondo kwabantu njalo okunye kutshengisela ukuthi umuntu phakathi kwakhe uyabe lolaka lwezinye izinto olubandezekelekileyo kodwa soluthola isikhala sokuthi luphume kufanana njengevolcano ukuthi kuyabe sokudubuka-ke khonapho sokusiba nzima umuntu oseduze sesiba engozini enkulu kakhulu kuyingozi njalo esinanzelela ukuthi ngenxa yokuthi abantu abatholi omunye umuntu wokuthi bakhulumisane laye ngento eyabe imhlupha ugcine eqedela ulaka lwakhe lonke komunye umuntu oseduzane laye kuba lusizi kakhulu nxa sokwenzakale ngaleyo ndlela
Ukwesulwa kwesigwebo sentambo okufuna ukwenziwa ngohulumende ubona kungumqondo omuhle yini
Nxa umuntu esona uyafika esigabeni sokuzisola isikhathi esiningi nxa kuwasebenza abantu ababotshiweyo uyananzelela ukuthi umuntu uyafika esigabeni sokuzisola kodwa kwesibili kwezinye isikhathi siyabe singakwazi kumele ntsho siyananzelela ukuthi lalabo abacubungula ukuthi ngubani oyenzeni kuba lokuphambaniseka okwenzakalayo kwezinye isikhathi ugcine kubulawa umuntu uyabe vele ngawonanga lutho. Ah, kuzikhathi kuphela siyasibona. So uqolisa abantu ukuthi umuntu useqolisa ukuthi hayi siyaqolisa ukuthi uke wabotshwa kodwa wona vele ungawonanga. Ngakho ke ha okwesigwebo lesi sokulengisa umuntu ayisikho ukungamisa ukubulawa kwabantu. Ongamisa ubulawa kwabantu ukuncedisa abantu ukuthi siye lapho kule mbande yakhona ukuthi kanti kuyinokwenza umuntu wazwacabanga into enjalo. Hayi kube uqathe sikulungisenini phakathi kwamahlaba ezulu wonke ukuthi kube le ndlela le ndawo lapho umuntu angakhona ekhulumisana lomunye umuntu ukuthi hayi mina ngizwa kuhle ingqondo yami didayele kule nto enje enhluphayo. Maybe lumbe lo nkosikazi asazwanani bathola umuntu obancedisayo. Ngoba singakhangela abantu ababulalana abaningi abantu abathatheneni. Njalo ke abajaha abe ethethe okudakayo.
Abomthetho bona ungathi bawaphatha ngemfanelo yini amacala okubulala?
Mbona mina eZimbabwe kuyazanywa sibili abomthetho ndaba amapolisa babezama uncedisa. But isikhathi esiningani siyakwazi ukuthi amapolisa nxa ebuya kavele sokonakele. Abantu besalwa laphana kwezinye isikhathi abaripoti ngoba kube lo muntu okukhangelayo. Ngabe vele sokonakela indaba la ngale emthethwandaba bazama sasinanzelela ukuthi kuyazana sibili kusetshenzwa ukuze abantu bakhuthaze ukuthi bakhulumisana njalo bengayenzi ubugebengu obunjalo. Hayi kanti njalo kulomlando emabandleni ukuba abafundisi bebe babangena ezigabeni bencedisa abantu ngoba yumsebenzi wabo abafundisi okuncedisa abantu lokuthi belalele nxa umuntu elodubo. Kwezinye isikhathi umuntu nje abefuna omunye umuntu ukuthi alalele ukuthi uduba hamba kulo yiluphi, abesencediswa-ke ukwenzela ukuthi aphume phakathi kwalowo mjibila abesengenekiwe.
Hayi, siyabonga mfundisi. Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Uhlelo abaculi bethu liviki sikhamba lomculi osachathulayo uLindokuhle Ncube ozibiza ngoMr. Lindokuhle, the King of Boys. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi uGubha Lwenyosi.
Sanibonani balaleli ekhaya ngizalwa eGwanda. Endimeni yomculo ngaqala ngo-2018.
Iyakuthanda themba lami.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona lapho online ungabhala uthi khona Mr. Lindokuhle Ncube, the King of Voice, and then ingoma ziyavela laphana. And then uma udownloada noma ngithi ukuviewa kwakho ingoma yami A1 unginikeza nje u-R1 ngoba ngavula i-account yokudayisa online. Kanti-ke ababefuna ama-USB noma ngithi ama-CD noma ngithi ama-DVD bangakwazi ukuthi bangithinte ku-079-4042-624. Ngise-South Africa okwamanje.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Bengathengi lawo ama-CD abo 10 randi lawo adayiswa esitaladeni. Abanye bathi ngama-pirates, abanye bathi imkhopho. Bangawathengi la ama-CD.
Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi uGubha Lwenyosi. Singakehlukani nezihlobo, sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Sebelungiselela ukugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesibili eMelika. Kulabanye abakhonana ngendlela oluqhutshwa ngayo, kodwa kulabanye abathi akulakuqilibezela kukhetho lolu njengalokho okukhulunywa libandla lama-Republicans. Hage kwala mhlasi malapha kuhlelo lwethu. Oliver lesa ngenjabulo ngumthembo sithembayo okeeps dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.